Umlandeli omdlalweni kuWashington sibanda uthi kuyadanisa ukuba iqembu leZimbabwe liphenduke umthatshuza kweleCameroon njalo uthi umlando ubeka emahlombe enkokheli yeqembu.
Singakhangela indlela esidlale ngayo kulo mncintiswano. Kubonise emgceke ukubana sihambe kulo mncintiswano singazilolonganga njalo singazilungiselelanga okubanzi. Kuyinto elusizi njalo eveza ukubana sisemuva njengelizwe emdlalweni wenguqu. Kuthi okunye singakhangela nje indlela umqeqeshi akade emisa ngayo amabhiza enkundleni. Kuthi imibuzo eminingi ukubana abanye abadlali abakade bedlale kuhle emdlalweni wokuqala bakhanya bengasatholi ithuba lokubana badlale imidlalo elandelayo. So kungaba ngokunye nje okubangele ukubana iqembu lesizwe lingatholi lutho libuye lilengisa izandla lisuka khonale eCameroon.
Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Kokwara laye usole kakhulu umqeqeshi weqembu lama-Warriors uDraft Golo Karusich esithi wehlulekile ukuqhuba umsebenzi awuqhatshelweyo.
Hayi, badlale kubi kakhulu. Yala babengakhanya ukuthi bafuna ukwenzani kumbe bafuna ukudlala njani. Okutshengisela njalo ukuthi noma i-team selection yayingekho enhle. Bayezana nabantu abahlangana khona ngale eCameroon. So ngokubona kwami mina, hayi umqeqeshi yena ngokwakhe. Hayi kaboni lutho sibili. Hayi impuphuthe. Yebo ngumuntu ongaba esuka esilungwini kwabamhlophe kodwa hayi nxa sikhuluma kwezenguqu ngendlela okudla atshengisa abadlali bedlala ngayo. Hayi ngibona kafanelanga khona ukuthi ebe umqeqeshi wona owelizwe kumbe oweqembu sibile kuPremier League.
Iqembu leZimbabwe liphuthe imidlalo yalo kusibaya sikaGroup A lisemsileni wengalane lingela ngisho lowodwa umklomelo. Emdlalweni walo wokuqala linqotshwe nge-1 kanyangele Cameroon kwathi kwesibili litshaywe nge-3-1 ngele Burkina Faso. Kwasekusithi kwesithathu linqotshwe nge-1 kanya liqembu leMali. Iqembu leMali yilo eliphuthe lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesikhombisa kusithi eleCameroon liqede lisendaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leMali kanye leCameroon yiyo asedlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Ikanti eleZimbabwe kanye leBurkina Faso eliphuthe lisendaweni yesithathu lile miklomelo emine asephindela emuva. Ngimele iSibu 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.